So we seek out this endeavor with VOA in the belly.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesine mhlaka 21 kwenkwezi 2020 nguPlaxidus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Seliqongela yakwa bangamashumi amane lathoba mnembili 48 inani lasebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe uthi asebelalo leli gciwane emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,027,732.
Amanzi angenayo edolobheni esesiwathithe sibamalutshwana esesikwenza njengedolobho sesingezelile ama-hours lapho esihlala khona singalamanzi sesithi amanzi azabuya once a week.
Ikansile yakoBulawayo isiqalile uhlelo lokuvalela abantu amanzi okwensuku eziyisithupha osokusitsho ukubana izakhamizi sezithola amanzi kanye kuphela ngeviki.
Wamutshaya ngomgqibelo emva kokuthi wakhuluma kuvideo yakhe eyenza isolidarity ekhuluma ukuthi abantu abomama amalungelo awo amele ahloniphe.
Abayinhlanganiso yezinhlanu ezilwela ilungelo loluntu sebekweze isikhalazo sepetition kumakomishini amathathu abona ngezelungelo loluntu bekhonona ngokuthunjwa lokukhahlanyezwa kwabesifazana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Seliqongela yakwa bangamashumi amane lathoba minembili 48 inani lasebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Leli nani lengezwe ngababili abahlolwe izolo abakade bephindele ekhaya bevela kwele Botswana lakwele South Africa. Okwamanje sokusinde abantu abalishumi lathoba minembili 18 kuthi abagulayo nge-COVID-19 sebengamashumi amabili lasitshiyagalombili yabulala abane. Asebehloliwe ukubana balegciwane le-COVID-19 loba hatshi elizweni lokhu laqhamukayo ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezingamashumi edlula amathathu 32,862. Abekolejini le-John Hopkins University lakwele Melika babika ukubana emhlabeni jikelele asebetholwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,027,732. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula ezingamakhulu amathathu 328,730. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi phose ezimbili. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebefunyenwe bele gciwane leli sebezinkulungwane phose ezilikhulu 95,201 labulala inkulungwane phose ezintathu 2,997 kwasinda inkulungwane ezingamashumi phose amane 38,075. Ikansili yakoBulawayo isiqalile uhlelo lwayo lokuvalela abantu amanzi okwensuku eziyisithupha okutsho ukubana izakhamizi sizathola amanzi kanye kuphela ngeviki. Emizameni yokutholisa idolobho amanzi, ikansili isiqalile njalo ucwaningo lokuhlambulula amanzi awedamu leKami ngesikhathi belinde kuphela kokwakhiwa kwedamu leGwayi Shangani kanye lemigodi yamanzi aseNyamendlovu. Loba nje uZulu eseqalile ukukha amanzi kumachibi asedolobheni angahlanzekanga kungenxa yedubo lokusilela kwamanzi. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umunisipala wakoBulawayo wazise njalo ukuba usemise uhlelo lokudonsa amanzi edamu leLower Ncema njengoba lingaselamanzi. Unkosikazi Nesisa Mpofu, isikhulumi sekhansili yedolobho lakoBulawayo, uchasisa ngenyathela labo lokuvala amanzi kanye ngeviki.
Amanzi angenayo edolobheni esesiwathithe sibamalutshwana esesikwenza njengedolobho sesingezelile ama-hours lapho esihlala khona singalamanzi sesithi amanzi azabuya once a week. Lapho senzela ukuthi amanzi akhona emadamu enelise ukuthi efike in next rainy season. So esikucela ukuzakhamiza ukuthi silondoloze amanzi nxa ebuya njalo sihlale silamanzi sikwazi ukuthi insuku sezizinengi lapho esingasoze siphela lamanzi khona.
UNkosikazi Mpofu uqhubeke ethi sebethe bama ukukha amanzi kulowancema ngoba sewomile.
Idamu lelowancema sigcine ukulisebenzisa ngeviki ephelileyo ngoba amanzi akuleli damu ebesemancane kumbe emalutshwana. Lokhu kusho ukuthi amadamu esisewasebenzisayo kathesi njengekhansili ngu-Insiza, Mayfair, Inyankuni bese siba lomtshabezi.
Emizameni yokulwisana lodubo lokusilela kwamanzi, ikhansili yedolobho isisungule uhlelo lokuzama ukuthi badinge ulwazi lokuhlambulula amanzi awedamu leKami. UNkosikazi Mpofu uyakuchaza lokho kabanzi.
IKami Dam idamu lakoBulawayo esingalisebenzisiyo, lidamu eliba lamanzi nxa izulu likhona njalo siyananzelela ukuthi ngamanzi angasetshenziswa. Njengekhansili kathesi siyenza okuthiwa yi-study ukuthi sikhangele ukuthi amanzi lawa engahlanjululwa njani eyenelisa ukuthi esetshenziswe futhi esingathi yi-recycling. Okunye sikunanzelelayo amanye amanzi esingawasebenzisa lawa ayi-recycled ayenelisa ukuthi encedise kumbe ema-industry lapho kusebenza khona amanzi as part of manufacturing so that amanzi la amanye ahlambulukileyo ayenelisa ukuthi egcinelwe ukunatha nezinto. Okwakathesi njengoba nitshilo asikaqalisi ukuthi sihlambulule amanzi, sisayenza i-study singathi sayenza i-research kumbe investigation. Sithole ukuphathiswa yi-AFDB ukuthi siyenelise ukuthi siqalise ukudinga ama-experts angasincedisa ukuthi akhangele lolu daba lwe-recycling esiphe i-answer that would assist us ukuthi simove forward. So kakathesi siku-planning stage or ku-research stage. Imali le esilayo ekuyenza i-research is through i-AFDB. Iprojekthi esiyenzayo kathesi edolobheni.
Isakhamuzi semzini weNkulumane koBulawayo, uNkosikazi Linda Sibanda, uchaza ngobunzima ababhekane labo lwamanzi.
Indaba yamanzi le bakithi asazi lokuthi kumbe singancedise kanjani. Ukungabi lamanzi kubuhlungu kakhulu. Sokubangela ukuthi kudaleke eminye imikhuhlane leminye kade sithakele kade ngekho phezu kwawona lowo velo okuthiwa khona kumele abantu behlanzekile begeze izandla bathinithini. Ngoba ungananzelela kathesi abaningi bagcina bengakwenzi khona lokho ngoba amanzi akhona kawekho. Lazo izinto zakhona zokubekela amanzi zakhona zigcina futhi seziletha ukungahlanzeki ezindlini. Kwezinye izindawo kunje so amanzi ahamba mchokotho. Ngesikhathi abanye besithi bona balamanzi indawo zakhona ziyabe zingelamanzi.
Usiba lukhulu wakoBulawayo, uNkosikazi Judith Ncube, kuliviki ubike ukuba uhulumende watholisa leli dolobho imali yokulungiswa imigodi yamanzi, izibholane zenyamandlovu, njalo uphakathi kokwakha idamu leGwayishangani okulakho ukuqeda udubo lwamanzi edolobheni. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kHz ku short wave.
Abenhlanganiso ezinhlanu ezilwela ilungelo loluntu sebekhweze isikhalazo sepetition kumakomishini amathathu ezolungelo loluntu, eyeZimbabwe Human Rights Commission, Zimbabwe Gender Commission, leNational Peace and Reconciliation Commission. Bekhonona ngokuthunjwa lokukhahlanyezwa kwabesifazane abathathu be-MDC Alliance kanye labo bonke abalwela ilungelo loluntu elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umqondisi enhlanganisweni yeWalpe, uNkosazana Sithabile Dewa, ulandisa kabanzi ngokubafuqileyo ukusa lincwadi yezikhalazo le kula makomishini wamathathu.
Some of our demands to the independent commissions include the need for them to facilitate for an independent
esikucelayo kula makomishini asebenza ezimele ubalisa ukubunjwa kwequla labantu abazosebenza bezimele ukuphenya loludabo lokuhlukunyezwa kwabesifazane ngabezomvikeli ukuthi amakomishini la enze zibe khona indlela ezikhululekileyo zokuba abahlukunyeziweyo laba benelise ukuya kwethula ubufakazi babo phezu kwalokho okwabehlelayo babotshwe abenza lokho bahlawulwe abahlukunyeziweyo laba
provision of reparation and compensation for the victims and their families.
Unkosazana Dewa uthi base lincwadi ngomvulo kuyonale iviki okufakazwe ngesinye seziphathamandla kwenye yecommission enikezwe lincwadi yezikhalazo yeZimbabwe Gender Commission. Unkosikazi Virginia Mwanikwa.
Yes, we have received a petition.
Yebo, sitholile lincwadi elethwe ngabenhlanganiso ezinhlanu ezisebenzisana labesifazane becela thina njengabeZimbabwe Gender Commission ukuthi senze uphenyo.
We already started our own internal investigations.
Isikhulumeli enhlanganisweni yababalisi ye-Amalgamated Rural Teachers Union, R2s, umnumzana Nation Mudzitirwa, ulandisa ngezinye zezehlakalo iziphathamandla enhlanganisweni yakhe esezithe zahlangana lazo.
U-Obert Masarauri wake wa-abductwa last year bamchaya eHarare. Silo Secretary General wethu we-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, u-Robson Chere, bam-abductwa bamchaya e-Acturas.
Umdzitirwa uveze njalo ukuba kunsukwana ezisanda kwedlula kusanda kuhlukunyezwa esinye njalo isiphathamandla enhlanganisweni. Unkosazana Mo Blessing Nyambara.
Bamuchaya ngomgqibelo emva kokuthi wakhuluma kuvideo yakhe eyenza isolidarity ekhuluma ukuthi abantu abomama amalungelo awo amele ahloniphe.
Osewaxotshwayo umsebenzi ehlangothini lwababona ngokungena lokuphuma kwabantu elizweni lwe-immigration ngesizathu sokulwela amalungelo abesifazane ababehlukunyezwa ngaleso sikhathi, umnumzana Nkosana Mthunzi uthi lanxa elincoma lelinyathelo eselithethwe ngabenhlanganiso lezi makungenziwa kukhethwa ukuthi ngubani ohlukunyeziweyo ngoba zinengi izehlakalo ongakhulunywa ngazo.
Ngaze sikhuluma ngobubi, asikhulumeni ngobubi, kuthi le into enje imbi sikhulume ngaso, sikhuluma ngazwi linye.
Abamanyane beloba incwadi yezikhalazo bakwenze phansi kwendikimba ethi hashtag women demonstrate, hashtag no to torture, hashtag justice, hashtag end rape. Lezi nhlanganiso zibalisa eye Women's Academy for Leadership and Political Excellence, We Lead Trust, Economic Justice for Women Zimbabwe, Female Prisoners Support Trust, leye Imbamukazi Umuzi Ngumama Trust. Iphinde yathunyelwa njalo kunhlanganiso ezibalisa eye UN Women, African Union Commission, SADC Gender Commission, Ministry of Home Affairs and Cultural Heritage, Ministry of Justice and Parliamentary Affairs, Ministry of Defence, Security and All Veterans Affairs, kanye le Parliament of Zimbabwe. Uhanjiswa kwale ncwadi yezikhalazo kuza ngemva kwezehlakalo ezimbalwa zokuthunjwa lokuhlukunyezwa kwenkokheli yesifazane ephatheke kwezombusazwe. Bathi kusobala ukuba lokhu kuhlukunyezwa kwabaphatheke kumikhankaso etshiyeneyo kuqondiswe kunkokheli yabesifazane elwela ilungelo loluntu ebotshwa mahlayana kunje kulabane abalodaba olulokheli usemthethwandaba besetheswa icala lokufuna ukuvukela uhulumende. Laba babalisa onkosazana Rita Nyampinga, uSithabile Dewa, Farirai Kumbonzwanda, lommeli weHarare West edale lephalamende uJohana Mamombe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Live Talk lamhlanje uhlelo lwabesifazane asiyihluzeni bomama. Siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ligciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele, kodwa likhumbule zihlobo, ngenxa yodubo lwe-coronavirus le asenelisi ukulinxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocinyo njengensukwini njengoba sisebenzela emakhaya. Ibandla eliphikisayo LMDC Alliance lithi umongameli Emmerson Mnangagwa wengeze ngesikhathi esingelamkhawulo ukuvalwa kwelizwe okwe lockdown ngoba esesaba ukubana ilizwe lingavulwa kungaba lumvukela. Leli bandla lethesa njalo uMnangagwa lebandla lakhe lezanu PF umlando wokubandlulula ekupheni uncedo abaswelayo ngesikhathi ilizwe livaliwe. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli saleli bandla uMnumzana Sweden Chirohodza ngodaba lolu.
Uhulumende kaMnangagwa uthethe ithuba le-COVID-19 coronavirus ukulwisa ilunga, ukulwisa ibandla le-MDC elikhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa. Into esuke yayenzakala ukuthi uhulumende wathembisa abantu, wayefakwa umthetho wokuthi amacala azabe thonisiswa ngamacala aqakatheke kakhulu. Kodwa sabona uhulumende eseletha isinqumo se-Supreme Court, benikeza uZulu isinqumo esivela e-Supreme Court ngesikhathi se-coronavirus. Ende isinqumo leso sesibizwa ngabantu uthwa besithi yi-corona virus judgment. Sizananzelela futhi mfowethu Chris ukuthi ngalesi sikhathi yiso isikhathi lapho okuthathwe okuhluthunwe khona umeli wePhalamenti weHarare West uJohana Mamombe, uCecilia Chimbiri noNetsai Maroba kuroadblock bayohlukuluza kakhulu amankazana lawa, behlukuluza labo esicabangela ukuthi amalunga.
Likubona njani okwenziwa nguhulumende ngalesi sikhathi? Kulobandlululo yini alwenzayo kakhulu ekwabeni uncedo lokudla lokunye?
Ubandlululo lukhona ekwabeni ukudla, and ubandlululo lolaluqali esitolo, phakathi esitolo. Kuqala vele ekwabeni komhlabathi, ngoba phela ukudla siwuthatha emhlabathini, singalima siyathola ukudla. So yikho lapho oqalisa khona ubandlululo. Zananzela ukuthi abantu abanikwa, abanikezwa umhlabathi omuhle abantu bezanu PF. Ye abanye bengawuthola kodwa abasoke banikezwe omuhle njengamalunga awezanu PF. Kuyokuthi uhulumende lo uyazi ukuthi uphethe abantu isihluku. So into abayenzayo yikuzama ukuthi amazwe angaphandle bebezwanani lamazwe aphandle. Lokhu bakwenza ngokuzama uvuselela ama-bilateral protection agreements abhidlizwa ngesikhathi sikaMgabe, ebhidlizwa ngabantu bakhona kathesi kuhulumende kaMnangagwa.
UMnumzana Sweden Chirohodza isikhulumele sebandla le-MDC Alliance kobulawayo. Ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekhonale wobulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, uChris uphinde waxoxa lesiphathamandla sezanu PF uMnumzana Joseph Chuma ukuba aphendule umlando abawetheswayo.
Umuntu otholakala ekhuluma into enjalo ukubana ukuvala kwelizwe yindlela eyenziwa nguhulumende ukuthi avimbezele abantu be-MDC ukuthi bengathengiseli, ngimbona nganto mina uyabe isiphukuphuku ndini sokugcina sibili. Ngoba into le corona ibhahile emazweni wonke, khangela amazwe ale mali ala ma-economy asebenza kakuhle, o-America, o-Britain, o-Russia, khangela ubona ubana abantu bafa njengempukane njani ngenxa yokuthi abanye baphuza ukuvala ama-borders abo, abanye bebaphuza ukuthi beze iziqondiso ezabiswa yi-WHO. Sokubonakala ke kathesi ngama high rates infection, sokubonakala kathesi ngama high rates abantu abafayo. Pho thina lapha njengoba nje izinto zethu zingakami kahle kangako, bese sifuna ukuthi kona singathathi izixwayiso ezinjalo sipho ngokuvula. Sisithi ngenxa yokuthi MDC ifuna ukujengisela ngombhedo lo yikuhlanga sibili okuphindiselweyo.
Ungathini njalo kulabo abathi amapholisa lamasotsha alosicuku emsebenzini wokuvimba abantu ukuthi bangahambi hambi mahlayana phansi kohlelo lwe-lockdown?
umongameli wethu ubaba uMnangagwa wasinika i-target e 5 million voters by 2023. Ngakho ke indaba yokudla umuntu ezaniphef sibilo opheleleyo ngeke wathatha ukudla wancitha abanye abantu, thina ngapha sizama ukuthi sibakhombise abantu laba basivume basivotele nxaso ubuye u-2023. Ngakho ke amalunga wonke ezaniphef bakutshelwe konokubana nxa siphuma ngala same siyokhankasa singancitha abantu ukudla singabandlula abantu njalo. Wonke umuntu kumele athole ukudla ngokulingeneyo ngoba wonke umuntu ngumZimbabweni. Umongameli wethu ubaba uMnangagwa ukhangelele abantu bonke ngopresident welizwe kaso president weZimbabwe kuphela. Ngakho yena isifiso sakhe ukuthi wonke umuntu kafide, wonke umuntu angatholakali ebulawa yindlala. So angiboni kuna ukhona umuntu eZimbabwe silo pheleleyo ongakwenza okwinto okunjalo bana abadlule ekupheni ukudla ngaphandle nje kokuthi unandabona vele emulini lemuli inhlanya akawuyisweli njengoba nje umfundisi wamsweli emulini ihulela lawo lisweli futhi emulini umthakathi futhi kaswelakale emulini. So kuyatholakala konokwana kodwa ke iZanupiyefu yena isinqumo sayo yona akufide wonke umuntu. Indlala kayikhethi, indlala kayikwazi ikhadi lomhlangano, indlala ingena anyway.
Umnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla leZANU-PF. Lapho ke limuzwe ekhuluma icingweni lo Chris Kande we Studio 7 eWoblawayo. Elemotswana selifike ekugcineni kohlelo lwayo lo lockdown okuzindaba ezinhle kwabanye abeZimbabwe abaphila kulelo lizwe abakade sebethole impilo iselukhuni, kodwa labo akade sebephumile baya ekhaya ngesikhathi selockdown babhekane lobunzima bokuphindela kwele Botswana. Intatheli ye Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba eseHaveron kwele Botswana.
Uhlelo lwe-lockdown kwele Botswana luphele phakathi kobusuku ngolwesithathu, kugqitshwa insuku ezingamachumi amane lasitshiyagalombili i-48 iningi labantu lihlezi ezindlini. Le bekuyindlela yokulwisana lokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Abanye abeZimbabwe kwele Botswana bajabuliswe ukwesulwa kohlelo lwe-lockdown lona olukade selulethe ukuhlupheka kwabaningi, ikakhulu abaphila ngemsetshezanyana ama-peace jobs. Unkosikazi Emily Moyo ohlala eHaveron uthi kwizindaba ezinhle ukuthi lockdown isiphelile ngoba indlala ibe isingenile enengi.
Kade kungasaphumeli, kungcono ukuzwa ukuthi i-lockdown isiphelile. Mhlawumbe abantu sebengaphuma phandle badinge imisebenzi yokuziphilisa.
Umnumzana Stan Ncube uthi bekufanele ukuthi uhlelo lockdown luphele ngoba umkhuhlane we-coronavirus ungabhahanga kakhulu kwele Botswana.
Ye, ungakhangela abantu abanengi been affected by lockdown. Inamba yabantu abale coronavirus kwele Botswana iphansi kakhulu. Ngakho kulungile uhulumende avulele abantu ukuze impilo iqhubeke kwamanye ama-sectors. Abaningi abakithi baphila ngama-peace jobs, kade sebethwele nzima kakhulu ngesikhathi se-lockdown.
Kodwa indlela yabeZimbabwe abafuna ukuphenduka kwele Botswana ayilula ngoba imingcele phakathi kwamazwe omabili lokhe ivaliwe. Labo abalamaphepha okusebenza kwele Botswana uma bephenduka bazamela baqale bavalelwe kwamaviki amabili bengavunyelwa ukuya lapho abahlala khona beku-quarantine. Abalamaphepha babhekane lobunzima bokuphenduka, iBotswana isihle yaqinisa ukulinda emngceleni kuyindlela yokwenqabela ukungena kwabantu elizweni okungekho emthethweni abangaletha i-COVID-19. Umnumzana Mthabisi Dube uthi akusoke kube lula kwabandi ukungena kwele Botswana okungekho emthethweni.
Sizwile ukuthi akumanga kuhle kuma-borders kulamasotsha indawo yonke. Lokho kuzakwenza kube nzima kulabo abekhaya ukuthi baphenduke. Kuzaba nzima kakhulu.
Abavalelwe ngaphandle kwelizwe bagoqela abantwana besikolo ababivakatshele eZimbabwe. Izikolo zizaqala ukuvulwa kwele Botswana kusukela ngolwesihlanu kusiya phambili. Ele Botswana lilenani eliphansi labantu ababanjwe belo mkhuhlane we-coronavirus bengamachumi amabili lasitshiyagalolunye i-29 kuthi abangamachumi amabili lanye 21 sebesilile, oyedwa walahlekelwa ngumphefumulo. Kodwa leli lizwe lithi uma isimo se-coronavirus singajika uhlelo lwe-lockdown lulakho ukuphenduka. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngeHaveron kwele Botswana.
Ngesizwe okukhulunywa ngabalaleli baka-Studio 7 enkundleni zokuxhumana ezi-social media.
Sikhumbule ukuthili lakho ukusithumezela imlayezelo yenu etshiyeneyo kuWhatsApp nombolo ethi +1 202 465 0318. Thumela wakho umlayezelo khona manje. Nanko okunye okwethulwe ngabantu abatshiyeneyo.
Ngicela ukuthi izikolo zime kancane ngoba sizwa kuthwala umkhuhlane uyamemetheka ngesikhathi somqando. Impilo zabantu bakithi ziqakathekile. Yebo lesikolo siqakathekile kodwa ke bakithi nxa kungaba kuyikuthi abantwana sebevulile ngomqando sibonazana umkhuhlane uzamemetheka bakithi ubemnengi. Sizalatshwa ngani izihlobo zikaNkulunkulu njengoba kuthiwa kuncediswa ngomoya? Nxa sokumemethekile bakithi siyanxusa ukuthi ngaziyama kancane izikolo lezi ukuthiwa ziyavula. Umqando lo ujune edlule kuthi ngale kwakhona ke kube sokuvulwa ngoba kungavulwa kathesi sibone ngani impilo zabantu singaba sengozini kakhulu kakhulu. Siyanxusa sibili. Ngumama okhulumayo ngiseplumtree.
Salubona ndivalelile phela Studio 7. Siyezwa sibili uma kuthiwa izikolo zizafanela zivulwe. Yebo ye vele zona zizafanela zivulwe sibili izikolo kodwa asikhangele nini impilo zabantwana bethu. Abantwana laba ngabethu, yithi abazali babantwana, yithi futhi esingakwazi ukuthi sithi yebo izikolo kazivulwe noma hayi izikolo zingavulwa. Abazali babantwana, abazali babantwana yibo abaleseyi enkulu kakhulu la kulento lenqangiyithangele mina. Ngoba siwa singathi thina sizalalela yebo ye uhulumeni uzokutsho akutshoyo kodwa thina njengabazali babantwana sithini? Yonke into yokujika leyana ayibe khona ezikolo before isikolo sivulwa, abantu abangena phakathi laphana bathekwe, abantwana bonke ukuthi baright, abana mkhuhlane. Ngoba niyabona lenani leli lokulikhuphuka le. Ngiyabonga, ukhulumayo ngesikoti mpoa endaweni yasekweleni Plumtree.
Ya mnikama langu nkosikona kuphe. Ye ngiyalibingelela bonke balaleli. Mina mbuyarapi womsebe ekheze emaphisa lapha. Ye hayi siyakuzwa sibili silapha eRamutswa lapha. Ngize Ramutswa lapha, nsenzele Ramutswa lapha. Ye hayi siyakuzwa sibili corona. Corona siyakwesaba, siyakuhlonipha corona. Hayi wasibisele muva corona, siyakuhlonipha. Uthi ngaNkulunkulu yezwa isikhalazo zethu, hayi ungathi uyashesha corona la uphile. Hayi besicela uhulumende bakithi angenele emathebeleleni bakithi, emandebeleni asinikele abantu bakithi ukudla, balamba abantu ukudla ezindlala. Lalo ungahluthwa isithebo kodwa isithwala ulazo ubhetha kungcono. Yeyizinto lazo ziyehle phela zibe phansi bakithi njengoba sokungenela imali entsha, kumbe kahle kube bed west kulalo kade kukhona. Hayi ngiyabonga.
Umupita ngobhitha St Josepha. Nazelela lapha icorona le kanya abantu abarilaxa kakhulu mani emngcwabeni lapha. Sebavala sokuthi abantu bangahlabeli uma kungcwatshwa, ngoba ukuhlabela lakho kokunye okungathelela abantu umkhuhlane.
Laba-ke ngabantu abasithumezele imilayezelo etshiyeneyo kuWhatsApp kunombolo yethu ethi +1 202 465 0318. Ulakho ukuthumeza owakho khona manje.
Njengoba isikhathi sethu sesingasavumi uba siqhubekele phambili, wothi sikhangele ebesilazo. Seligxonge laya kwabangamashumi amane lathoba minembili 48 inani lasebefunyanwe bele-COVID-19 eZimbabwe. Ukuthi abalaleli gciwane emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezinhlanu 5,027,732. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.